So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 28 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, wonke waba inhloko kahulumende uNomzana Arthur Mutambara useveze athi ibufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela.
Okunye okwenza ukuthi isindo sedola siwe ngokuthi abantu labana Themba leZimbabwean dollar.
Omela inotho nedalela ePhalamende uNomzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi obukhomba ukuba owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga.
Angayinonisa indaba layo ukuthi ngathi balesisindo kodwa vele kawuthunqu ungabaswanga.
Amatitshala athi ukutshengisela kwezisebenzi zikahulumende kuphumelele lanxa izisebenzi eziningi zibikwa bezisemsebenzini.
Thina sikhangelele ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso lokubizwa kwabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kahulumende uNomzana Arthur Mutambara useveze athi ibufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. UMutambara uthi abavele bele mali kudala yibo abazathola ithuba lokuthenga idola leZimbabwe ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi bese bethenga idola leZimbabwe emkambweni sitha balisebenzise ukuthenga imali yegolide abayizayithengisa bathole inzuzo edlula isilinganiso sokuphindwe kabili. Imali yegolide eyodwa ibiza amadola emelika ayinkulungwane phose ezimbili 1824. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi abantu makhaza bayithenge. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Masimba Kujera saqala ngumbuza ukuthi usibona njani isisindo sedola leZimbabwe ukuthiwa sizaqiniswa imali yegolide le.
Ngokubona kwami uthi siyasebenzisa imali yalapha eZimbabwe, le mali yaseAmerica umbe yaseMelika yikho okusiphambanisayo ngoba abantu babona njengani iUS dollar lizabagcinela ivalue ukwedlula iZimbabwean dollar. Njalo sekusiba nabantu abacharge izinto ezinjengerent ngama US dollars ngoba bayacanga ngathi izimali zabo ziyagcinakala nxa kuyukuthi ziuma US dollars. So sitsho ukuthi abantu abazuza amaZimbabwean dollars baye bafuna ukuthi bathengise ukuthi bazithengele ama US dollars. So uma lama companies azuza izimali zawo angamaZimbabwean dollars kodwa babethenga izinto abazisebenzisayo phandle kwelizwe, labo baye bafuna ukuthi badinge iUS dollar. Yikho wenza ukuthi iUS dollar kumbe iZimbabwean dollar liwe ngoba abantu abaningi bayabedinga iUS dollar ama-companies labantu makhasi. So ngibona njengani imizamo eyokuthi idola liqine kumele ivele ekukhulumeni labantu. Okunye okwenza ukuthi isindo sedola siwe ngokuthi abantu labana Themba leZimbabwean dollar abalithembi ukuthi liyabagcinela ivalue. So njengoba kungela Themba kuZimbabwean dollar kuyenzakala ukuthi nyanga ngenyanga mihla ngemihla isisindo salo siyabe sisiwa.
kathi kona ukuthi umkambo wensitha uvalwe kunzima yini kumbe vele akwenzi ukuthi uvalwe njengoba ukhanya yiwo olokhu ubangela ukuthi intengo ikakhulu ezitolo ikhwele uyibona njani wena yena le ukuthiwa iblack market
angiboni kwenzakala ukuthi abantu bevale imikambo le eyabantu ngoba owenzakala yikuthi abantu bazuza ama-yesdolabo ngendlela esithethiyeneyo so nxa befuna ukuthi bavale imikambo enjengaleyo bayabe sebevala ukuthi abantu bathole ama-US dollars ongenza ukuthi umnotho uphazamiseke kakhulu ngoba khathesi wazi ukuthi abalimi begwaye abalimi bochinda bayathola okungama-US dollar nyana for our products abo so uyabe sekusitho ukuthi uyabe kungela muntu ovunyelwa ukuthenga i-US dollar kumbe ukuba ne-US dollar engibona njengani kuyinto enzima kakhulu okumele bangacabangi ngayo kumele bathiyane lecebo elinjengalelo ngoba liyaphazamisa i-economy ukuthi angibona ukuthi iyavuka nxa kuyukuthi iphazamiswe ngendlela enjengaleyo
umnumzana Mazimba kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe Omela inoton edalele parlamente umnumzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi obutshengisa ukuba owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga. Umliswa wake wathandana lomamangala uSusan Mutama njalo balengane bobabili. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter umliswa uthe ngesonto ntambama uza kwethula enkundleni yeZim Eye ubufakazi obuzaveza ukuthi yena lomnangagwa baqanjelwa amanga umliswa uthe amagabazi ayazi ukuthi kusinwa kudedelwana okokuthi ungaze ube ligabazi elisina kuhle kanjani kumele usuke enkundleni kodwa umtami usesine waze wedlulisa amalawulo sixoxe locubungula izamasiko umnumzana Thande kuzintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
Indaba kantombazana le uSusan Mutami iya ngokuthi uyikhangela ngalipi ilihlo njalo uyihlola kanjani. Kodwa ke okusalayo ukuthi usekhulumile. Indaba yakhe indaba egudwini kulezi nsuku. Ukuqiniseka kwalo ongaqiniseki kwayo ke kunzima ukuthi umuntu akubambisise. Kodwa mina engubonayo okwenza mphose ngithi engxenye kwenzakala lokhu ngobana siyonto elula yona leyo ikuphunga ukukhulunywa nje. Singalibali ukuthi ekukhulumeni kwakhe ucina echaza lezinye impawu ezibonakala ngasese komuntu lanxa zingakakhangelwa ukuthi kambe lokakutshoyo ukuthi kuyabonakala ongama-max emzimbeni walwathi wamdlengula umongameli uMnangagwa ukhanya ekhuluma into angathi uyayazi wayibona kungamanzima kodwa-ke eye kungabe kwenzakala ngoba indaba leyo kudlwengula Ayisiyo ndaba eyenzakala emphakathini yenzakala ngasese abantu bengazi bengaboni lutho kodwa nxa unkazana lo eseyibeka singaza ke sitho situla manga uyabe qamba manga ukuthi kuthe njoba la kwezombangazo yakho yebo kambe mina ngibone ngathi engxenye kungaba khona nyana udonsanyana lokuthi kukhona okwenzakalayo angayinonisa indaba layo ukuthi ngathi balesisindo kodwa vele kawuthunqi ungaba swanga kayinuki ingosiwanga ukhona ukuchama ngabe kwenzakala kube sekusithi ke njengoba ithinta ezingathintwayo abantu bathandabuze besabe lokukhuluma ngakho mina kimi kulento engitshela ukuthi hayi kungabe kukhona okwenzakalayo engxenye hashi ngendlela ayibeka ngayo kodwa kukhona okukhona okwenzakalayo
sizwa kuthiwa umnumzana Themba Mliswa wake wathandana laye untombazana lo uthi ulobufakazi afuna ukubuveza obuzakhomba ukubana untombazana lo ulamanga ubona kungenzakala yini ukuthi engaba labo yini ubufakazi
hayi uThemba laye kumele phela phunga phunge njengoba kuthiwa akwathandana laye untombazana lo. Kanti ngithi nxa sekuphuma umuntu akwathandana laye kusho ukuthi akusekho sokwedlulaki. Ngakho ke uThemba Mliswa ngaba laye ezama ukuthi aguqule izinto agconele untombazana ngoba sebehlukana. Kanti nxa untombazana lo sikhuluma ngokudlwengulwa kwakhe uSuzan lo yena uyathi uyaleta bufakazi bani wayekhona yini edlwengula lonkazana. Kanti nxa umuntu edlwengula kuyabe ukhona yini omunye oyabe ubukele eqakeza athi mina ngilabo ubufakazi bokuthi lokhu ngamanga. Kangikholwa ukuthi uThemba lapho ukhuluma into eyiyo. UThemba abe khona ezinye izinto njengoba bake bathandana eqinisweni ukuthi nxa untombazana lo ekubeka ngaleyo ndlela ukuthi wadlwengulwa ngumnankagwa uThemba kazithulile kavale umlomo ayedinga ukunye angakhuluma ngakho angakhulumi ngokuthi unkazana lo ulobufakazi bokazange adlwengulwe. Hayi lapho mina ngibona ukuthi uThemba ubufakazi angaba labo ngumlaza nje uyabe ezikhulumela izinto zakhe evela lapha avelela khona ngenhliziyo yobuhlungu ukuthi behlukane.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngocubungula ezamasiko ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Izisebenzi zikahulumende eziningi zibikwa bezikhona emsebenzini izolo ngelanga lakuqala elathiwa ngelokukhalala umsebenzi njengendlela yokukhonona ngodaba lweholo abathi liphansi kakhulu. Intatheli zindaba zeStudio 7 zibhotabhote ngeziqinti zelizwe jikelele zathola ukuthi iningi alilalelanga inkuthazo yokungayi emsebenzini. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz umnumzana Themba kuye moyo yena othi amalunga abo awayanga emsebenzini.
Ntateli Chris, ngiyabonga umbuzo wakho. Thina njenge-Atuzi ukuphumelela komkhankaso wethu lo sizowuhlaziya ngemva kwamalanga amabili ngokwamalanga amabili. Kodwa ma sikhangela thina ngamalunga ethu izinga lamalunga ethu wonke phose abengekho emsebenzini. Ngokunjalo thina sikhangelela ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso lokubizwa kwabo.
Manje nxa kuyikuthi alisoze lifeze injongo yenu lizoqhubeka yini litshengisela kumbe akhona amanye njalo manyathelo elizathatha?
Esithanda ukuthi sikuchasise ebantwini kakhulu ukuthi amalanga la amabili omkhankaso isandulelo omkhankaso ozayo omkhulu ngompandula. Nxa uhulumende engafuni kumbe elokhe encitsha izisebenzi iholo elaneleyo amalanga amabili lawa aqakathekile kithi ngoba sikhangela ukuthi lezi zikolo sezivalwa. Kodwa uhulumende ngalawa amalanga sifuna ukumtshengisa njalo simkhuthaze ukuthi akukukhangela izisebenzi. Impilo yonke sisenzakala kathesi ifuna i-US dollar. Laye uhulumende kwezakhe inhlelo lapha funa khona imali ufuna i-US dollar. Kunje nje izimseki ingaphansi kwakhe uhulumende ufuna i-US dollar. Akadala abaginqile amazwane kunzima. Ngokunjalo sithi thina lawa amalanga amabili lamhla kusasa indlela yokuqala sisamncenga uhulumende ukuthi akubuye sixoxe ndoda silungise indaba yeholo lezisebenzi. Engaba isiqoqodo ngoSeptemba uzahlangana lembila zithuthu. Moyo Themba kuye Atuz Spokesperson.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselubhane.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende uthi ulengqoloyi eneleyo umnyaka lo njalo uthi usezabhadala abalimi kade belokhu bengakaphiwa imali yamabele abawathengisela uhulumende. Iphephandaba le-News Day lilo daba lokuthi abazali baphakathi kokwesabela ukuthi behlulekile ukubhadala imali yomhloliso ogatsha lwe-ZIMSEC owe-Grade 7 O-Level le-A-Level. Imali le ibimele ibhadalwe ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe kodwa liqathaniswa lesisindo sedola leMelika. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi we-Studio 7, nalisakaza njengoba zinjalo. Ya, yazi ukuthi impilo yeZimbabwe mina ngendlela engibona ngakhona. Abantu laba, i-government le, yenzisa abantu ama-project okubumba lokhu lalokhu, futhi abantu batshaya izimali, abantu kabaholi. Abantu bahamba balahlekelwa ngabantu ababa balahlekelwa yimfundo lakonke abalakho. Since March, bethu bavetisa abantu bekweleda lapha. Kahle kahle sibuswa ngabantu abanjani kahle kahle abacabangela abantu yini ama-project la enziwayo la kubunjwa kwama-properties anjengesikolo ama-clinic abantu la imali le bazayithatha ngayo kade sizameni ukucabanga kahle ukuthi kathi lapha kwezwani la sikuze sibone kahle sikhulume lo government sisonkeni ukubuza ukuthi kathi imali kahle kahle abantu bayithatha ake sikuvukeni bantu bakithi ngoba lapha ngani sesihlukunyezwa ngenye indlela siyaxabanisena siyabophelisa imisila la ngiyabonga ngumphanda mina ebulili ma-west
Salunani basakazi bakaStudio 7 nali njani bonke nje labalaleli bonke nje nyangu Joshua Ncube ngokuhlala ngise-South Africa kade ekhaya kuseLupane mina ngilokudana okukhulu ngabantu bakithi esintwini ngilokudana okukhulu ngoba ngiyezwa le nkulumo zabo ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobuningi babo kuyakuhlula kubhalisa angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahlupheki kumbe basebunandini kumbe njengegqatsha lolusakhulayo lusakhulisa ukubona izinto ezakhingwa ngoyise ngesikhathi sikasimidi ngezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kabasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi kodwa inkulumo zabo ngiyaziswa la into enza baxwayisa yona ukuthi qala first mbuzi ukuthi uma ulimile ensimini yakho izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana ungakhiya cingo emasimini ufake ucingo ukuthi uzibambe lezi nyamazana uqedele ka 3 days 4 days ungazibambi uyacinga ukhipha yini ucingo lwakho ukuthi lokhu kuyafana ngcono ngiyekele kumbuza kulokhu ukhiya uzazoyibambe kuphele kaye kulani lizwe elizaphomba ukubuya nje kungavotwanga asihambeni siyevota noma kungalani akubhadalwa mali phela ukuvota yinto yamahara akubhadalwa mali ukuthi sesingathi hayi angibhalisa ngoba kuyafana ngaphandle kwabantu abathi umnangagwa uright ibuse kuze kube naphaka Amen yabonga.
Studio 7, Studio 7. Ngizacela ukuthi yosinisikhathi ke lini lithubelela ama journalists ke sizozama rectify ama mistakes engwazwayo ekhulunywa ngabantwana. Abantwana bafuna ukulecture. Right now omunye uyakhuluma ukuthi uNkomo wayenza iphutha. UNkomo wayengayiso wayengaso dictate. UNkomo was being advised by ama top 5 yakhe. Wayesekelana ne top 5 yakhe. Now sengizwa umuntu ekhuluma ngokuthi uNkomo umzori umgaba wayengusekretary wezapo hayi usekretary wezapo from 1960 wayengwilliam sarura william sarura now umnota wafa enguche wezapo so ngingazi mina kuke-NDP ukuthi umgabe wangena yini kuzapat 1963 umgabe joined ilokuzeni undaba ningisitole lo inosikala eHighfield baforma iZANU-PF then kuthe ngo 1972 izapho ibhaniwe 1769-70 izapho ibhaniwe leZANU kwafonywa into kutwa African National Congress yayibhalwe African National Congress Zimbabwe into zakhona zazimhlophe zibhalwe ngokubomvu I still remember so umzore wakute ngo 74
onkomo bephuma ejele umzore wabhazuka wathatha iAfrican National Congress Zimbabwe wayenza iUnited African National Congress iZimbabwe wathapa futhi kubani iAfrican National Congress leyana yayizapha thapa futhi kunaphana kwaba ngama breakaway so usecretary lo yabakhuluma ngayo umntaka na Sabina I don't understand ukuthi bakhuluma ngayo usecretary mina into engikhuluma ngayo ukuthi I was involved in these things even in the armed struggle asizanga saqala eMozambique kwaqaliswe eZambia kwasuka eZambia kwayiwe eTanzania eMorogoro then iMozambique got its independence in 1975 that's when that is siyathola in 1975 thina siyangola ngoba iAngola the Mozambique zathola independence ngesikhathi esi-1 because babe controlla yini ngamaPortuguese so into engiyi-understanda ukuthi that's when vele sasingama-factions singazwani labana izanu yayile zanla yayo izipra ile zipra yayo eyakuholwa ngubani umuntu owayekhanda izipra Afrika Nikita Mangena so mina abantu laba bakhuluma ukuthi hayi komo njani njani I don't understand this thing so thank you very much lokhona kufuna ukuthi ke lingibize ke ngikhulume ngingakhulumi ngalapha nge-WhatsApp ingibize ngikhulume lingi-interviewe ngikhulume nabo direct ngizakhuluma nabo ukuze bangizwisise i-lecture le abayitholayo esiyiyo thank you
Basakazi livuka njani lo mthokazi omuhle yonke indawo lapho elikhona okhuluma ngomqondisi Mathanda ngisesentshureni akhoke ngokuzalwa ngisegwande alisuphi anti ke ngibe nesicolo lami kubo gift dube lapha labo ntungamiri ngomo kuba sala lami lika limbaleli kodwa amhawu bani kunini kambe nini lokho engiphosela abantu kodwa lokho lokho ikhahlele lezinangeni ngiphosela ikhahlele lezinangeni yazi ngiyakhala ngiyalizwa leyabakhuluma abantu kuba kodwa kula madama amanyazo yakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamachina amachina nala azasibulalela ilizwe ngoba ayikho mina into esengibonile asebenza aphandle lokho bese moshela izinto ilizwe liyaphela lokho elikhonoleza eChina kancane kancane la xotsha abelungu axotsha abelungu iZNPF wathi akabafuni bafuna ukuzivusa kodwa ngathi sesiyabona nonke kodwa sesisibuswa ngesinye isizwe samachina sizazokhala okukhulu kakhulu isizwe lesawandaba wakho right yabo emachina ndaba akho right mabe babasiphathele izizwe basithathela and yonke into ingaphotha yiba kulawo into ezesilungile thina singabantu abasezizwe ngiyabona ngithokoza umuntu ngicela i-ODM leva
linjani basakele Studio 7 ngiyalibingelela bongamsebenzi wonke omhle kangaka elisenzela wona ukunikeza i-news mina ngifuna ukukhuluma ngojonathan moyo ujonathan moyo uhlezi khona le kenya kodwa ulandisa izindaba zezimbabwe ufunani ku-3PC ujonathan ufunani ngama-structures e-3PC abe sengena nthi vele ngumdilize abe sengena ke kuma-structures ahambe edilize iyumsebenzi kajonathan ngicela astope into yakhe la ekhulumayo stope i-nonsense thina umuntu esimlandelayo siyamazi stope ithi jonathan yekela khona okukhulumayo
linjani studio 7 ngapha thina ebulawayo ngapha hayi kungcono konoku izodlwa ngudlwangu hayi kungcono kuthule hayi asikakubona ethawuni emathawuni asikakubona sikuzwela emakhaya komtoko le hayi lapha ebulawayo hayi akulalutho sibile sisiluzwile sikuza komtoko lapho kulabantu khona abachayiweyo hayi ebulawayo hayi akula problem
salunani basakazi bakastudio 7 nalinjani lonke nje labalaleli bonke nje inyama uJoshua Ncube ngokuhlala ngisisa batikhathi ekubhali mina ngilokudana okukhulu nabantu bakithi esintwini ngilokudana okukhulu ngoba ngiyezwa le nkulumo zabo ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobuningi babo kuyakuhlula kubhalisa angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahluphekile kumbe basebunandini kumbe njengegatsha lolu lusakhulayo lusakhulisa ukubona izinto ezathengwa ngoyise ngesikhathi sikasimidi lezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kabasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi kodwa inkulumo zabo ngiyazizwa la into enza baxwayisa yona ukuthi qala first mbuze ukuthi uma kulimile ensimini yakho izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana ungakhiya cingo emasimini ufake ucingo ukuthi uzibambe lezinyamazana uqedele uba 3 days 4 days ungazibambi uyacina ukhipha yini ucingo lwakho ukuthi alukho kuyafana ngcono ngiyekele kumbuza kulokhu uthiya uzazuyibambe kuphele so ngikutsholo lapho ukuthi uma bona bethinanana asisoze siyevota thina kuyafana lokhu into enza batshela yona yokuthi uma ungavotanga kuyafanana lokuthi wena uthi leli bandla elibusayo elibusayo li right kuwe angeke ivotele inibandla ngoba leli libusayo li right uyabona kodwa umuntu olengqondo ngithi kumbe ngubaba kumbe ngumama oyisakhamuzi labantwana engabheki ubaba engabheki akabheke le muli yakhe ukubana kayisebenzi iyahawula laba bangabafana sebekhethe abantwana babantu abalobulanga kambe kulungele yini ukuthi umntwana ehlale lomntana nomuntu lawo uze uhlale lomntana nomuntu egumeni ungazange la yenza zona izivumelwano labake bokamntwana ngendaba zokuswila ngendaba zokungasebenzi asizameni bantu bakithi esintwini asizameni ngamandla wonke singalahli impilo kungokuswila uyabona ukuthi asivoteni loba kunjani asivoteni ngizalitshena ngokuthi uyabona ilizwe lingaze liliwe njengobana sakalwa ngesikhathi sikasmith ngezibhambu sifa abantu kusenziwa yonke kuliwa ngezibhambu kodwa ekugcineni kwathiwa asihlaleni phansi sivote alizange lithathwe ngokuthi kuthathwe kududulweni sekurayithi ilizwe selikhethwe mbani kodwa sihlaleni phansi sivote sahlala phansi savote ilizwe labuye kaye kulali lizwe elizaphumba ukubuya nje kungavotwanga asihambeni siyevota noma kungalani akubhadalwa mali phela kuvota yinto yamahhara.
Siyabonga balaleli bethu, leyo bekuyimbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli welizwe leMelika uMnumzana Donald Trump ubesedolobheni leWashington DC kuyona le iviki okwakuqala selokhu wanqotshwa kukhetho ngumongameli Joe Biden. UTrump wenze imihlangano labalandeli bakhe ebazisa ukuthi uzancindisa njalo kukhetho oluzayo edinga ukuba ngumongameli welizwe. Siqoxele ocubungula izombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Yebo Nkomo.
Baba kanti nabalaleli ninjani? UDonald Trump amathuba akhe ukuthi aphenduke anciphe kakhulu. Asimboni ephumelela kule nqubo eqhubekayo ecwaninga ngokwenzeka ngalesi yasikhathi. Simbona engumuntu ama-Democrats ezametheswa icala elingase limvimbe ukuthi aphinde abuye ezozama ukuthi ame okhethweni lololuzayo. Ngoba futhi okunye esikubona lapha eza kusebenzisa ama-Democrats kakhulu yikuthi uTrump siyakwazi ukuthi kade vele kulozokozoko oluthi ubedla sitsha sinye noPutin. Kulokhu ke ukuqhubeka manje kulempi ekhona phakathi kweRussia neUkraine, siyabona ukungenela kweAmerica ukuthi ingene kakhulu ekuzameni ukulekelela iUkraine ngoba kubo kakhulukazi amaDemocrats asetholile into abangayiphindiselela ngayo kuPutin ngoba siyakwazi phela ukuthi uPutin uyena owona iparty Herald Clinton. Kushuthi yinto nje esingathuma sikhuluma ngayo lena sixhumanise izinto zibe nengi sibuyela emuva ukuthi sibone ukuthi sifika kanjani kulokhu esikhuluma ngakho. Uma ngithi mina uDonald Trump amathuba okuthi abuyele bazakwenza ukuthi ebe mancane kakhulu. Nothi nje ukuthi kuze kufike ukuthi avotele bazovele bamvimbe ukuthi kungafiki lelo thuba lokuthi ame okhethwe ngoba okukhona manje yikuthi nalaba abahleli kulolu cwaningo siyabona ukuthi ngabantu ikakhulukazi abangakuleli cele lama Democrats yebo kambe udaba olufana nalolu luyaluhlalelwe ezingeni lwawo wonke amaqembu nje azepolitiki kodwa nje siyabona nje ngendlela okuculwa ngalo ukuthi kukhanya ungathi ikhuba liyachona kakhulu.
UMnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uke waba inhloko kahulumende uMnumzana Arthur Mudambara useveze athi ubufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. Omela inotho nedalela eParliamente uMnumzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi bokuthi owamangalela uMongameli Emmerson Mnangagwa uSusan Mutami esithi wadlulengula uqamba amanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.